Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 10 kuzibandlela 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
imota ziningi kakhulu, iqhu yakho ninde kakhulu, abaningi sebekhalela basebeadelefonile sebekuthile, kodwa lathi sisele sibaningi sifika kokuyikhube bebethela bebesathele ifuel.
Abachayeli bezimota bathukuthele ngokusilela kwamafutha epetrolo ledizili okuqhubeka kusiba kubi elizweni.
Angiboni vele eguquka kuleyo ngqondo, ngokuba nxa ngabe evuma uyabe sevuma ukuthi usesibekile ukubusa engelayo uMnumzana uThamisa.
Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Thamisa sephinde wanxusa njalo umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi avume ukukhulumisana laye kulungisiswe ukonakala komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlupho lokusilela kwamafutha ezimota luya lusiba lubi ngamandla elizweni, njalo lapho ayabethe atholakala khona kwesinye isikhathi kubikwa sokuvame ukuba lokufuthelana okubi phakathi kwabachayeli bebangisana indawo endwendweni zezimota emagalajini, abanye bacine sebechayana ngezibhakela. Amagalaji amaningi elizweni lonke jikelele selesikhathi eside engawatholi amafutha. Lapho ayabethe atholakala khona kusuke kube lokubangisana. Kobulawayo ake abakhona egalajini lephuma izolo, njalo bekulokuxokozela okukhulu amasotsha lawo ezama ukuthola amafutha la phambi komuntu wonke. Sexhume intathelizindaba ebifolele amafutha kuleli galaji uMnumzana Kholwani Nyathi.
Imota ziningi kakhulu, iqhu yakho ninde kakhulu, abaningi sebekhalela abantu abadelefonile sebekuthile, kodwa lathi sisele sibaningi sifika kokuyikhube bebethela bebesathele ifuel ngabo past 3.
Bona ingani sebevale uyabo sofikile kumbe kungehlula?
Kungehlula ngoba abantu kuvala ngo-8 PM, osho ukuthi yalesi nje sesikhayele ukuthi bayavala anytime. Kuleli viki kukhanya isimo sibi kakhulu, amagalaji amaningi awalafuel, bebethela namuhla yekho sifolile, bathele kuma-service station ambala awephumi. Insuku lezi ezidlulileyo bokomile, bongela lutho. Sine
lingabe lilane yothi libhadale ngama-bond notes, njalo laba abalemali yakwamanye amazwe bayabhadala behambeni?
Okwenzakalayo kule i-service station engiyo yona, bathatha abantu abalamakhadi akule-service station awephuma, kumbe ama-coupon, abathatha ama-bond notes kumbe abasebenzisa amakhadi ebhange. Kulama service station ayisebenzisa forex kuphela, ngokani mabili kumbe mathathu koBulawayo.
Nxa ungabazuzanga lapha uyakwenzani emsebenzini ke?
Mina ngikukhefa yonke emsebenzini, kodwa ngaswela namhla uvukela kusasa ekuseni, bandise uvula ngo-6 ekuseni, okutsho ukuthi umuntu yachiye ebambise indawo ephenduke uvuke ekuseni ngo-5 AM usulayinile, bethi bevula ngo-6 usukhona. Abanye bayachiya imota, bakhona abazalala elayinini bebambe indawo. So uya ukukhulumisana labantu abangemva umba baphambi kwakho ukuthi xa usuphendula kusasa baza kusho ukuthi bakubonile ukuthi ukhona elayini.
Njengomhleli, njengentatheli izindaba, ukubona njani uhlupho lolo olwamafutha?
Uma ngikhangele ukuthi isimo besinjani ngesikhathi ekhisimusi kufika kumnyaka omusha, kungani kuphambili kakhulu. Kugcina ukuba la mafutha endaweni eziningi ngesikhathi ngathi ngesikhathi senyuye. So sokuphela iviki lensuku amafutha engabuya ngema-service station amaningi, osho ukuthi ngabe kutshengisela ukuthi isimo siya sisiba nzima. Abaseyararela bekhala ngokuthi kunzima namhla, la izolo bekhala ukuthi isimo sibi kakhulu, kula kungcono lapho siya khona.
Ye, kungaba lezinye inhlelo obona ingani ziyathinteka ngalolu hlupho?
Bona udaba lolu lithinta zonke inhlelo, kungabe kuzihlelo zikahulumende, ngoba even lalapho amalayini esikuwe khona imoto engizibona lapha kula ma ambulance kule moto zikahulumende njengoba bengitshilo ukuthwithi liyana ama truck ama army amasosha lawa belapho shouthi zonke iy'gatsha zikahulumende zazo zi-affected silayine labo ngemva kwami ngibona ibhasi ye-NUST lama truck e-NUST okutho ukuthi vele balesi iy'gatsha zonke zikahulumende lezinye iy'nhlelo ezikakathekileyo lazo zikhayelalani lodubo lokuswelakala kwamafutha.
Umnumzana Kholwane Nyathi ngumhleli wephephandaba leThe Standard ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa sephinde wanxusa njalo umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi akhulumisane laye lozulu weZimbabwe nje jikelele ukuze kulungisiswe ukonakala komnotho okuqhubekayo kungelamkhawulo. UChamisa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter izolo. Kodwa uMnangagwa seke watsho ukubana akalaso isifiso sokuqhuba lezi nkulumo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihle Lancube.
Angimboni uPresident uMnangagwa evuma ukuthi akhulumisane lo mnumzana uChamisa ekuthini kulungisiswe ezomnotho zelizwe kumbe ezepolitics zelizwe. Angiboni lokho kusenzeka la kancane. Khona lokho akutsho ukuthi vele kasozavume, angiboni vele eguquka kuleyo ngqondo. Ngokuba nxa ngabe evuma uyabe esevuma ukuthi usehlulekile ukubusa engelayo umnumzana uChamisa. Uyabe evuma ukuthi sehlulekile ukubusa engelayo iMDC. Ngokunjalo angiboni ukuthi into engenzeka ngaphandle kokuthi kudilike kakhulu kuze kugcine umbuso usubonakala ukuthi usungasuka ezandleni zabo. Nxa ungazange wasuka ezandleni zabo kungazange kwaba lengozi yokuthi umbuso wona ngokwawo ungasuka ezandleni zikaMnangagwa kumbe zezanu PF ngeke kube lokukhulumisana phakathi kwelizwe. Nxa kodwa i-economy ezomnotho zingadilika kakhulu ziya phambili ukuze kugcine kusenza ukuthi kube nengozi yokuthi wona ngokwawo umbuso ugcine udilika, kulapho kungaqala khona ukukhulunyiswana. Okwakhathesi kabakaboni lutho.
Kodwa yena uMnangagwa Ncube labanye bakhe kubandla lezanu PF nxa beyakwala ukuthi kukhulunyiswane laboChamisa labanye, kababuboni yini ubunzima abantu ababhekane labo?
Angithi ungakhohlwa ukuthi ukhuluma ngabantu vele abangakazi babusa kahle, abangakaze bethuswa indlala yabantu, abangakaze bethuswa izikhulu fisi ezidulayo ngokuthi izibhedlela kazilamithi, abantu abangakaze bethuswa ngamaphodoli, abantu abangakaze bethuswa i-corruption. Bavele baphile kikho basiphe khona kusuka ngo-1980. Thina sithaluvala ukuthi kanti ilizwe ladilika kangaka bona balibona livuka. Thina sithaluvala ukuthi kanti ilizwe laphela kangaka balibona, balibona nje liyilizwe eliqhubeka ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke yikho umuzwe sithi naye kanti vele nje bengikhuluma nilo Chamisa, akakuboni uPresident Mnangagwa lo ngokuba ipolitiki isamgcinile usahlezi esihlalweni, kodwa i-economy ingadilika ukuze kufuna ukudilika kusona isihlalo sakhe, kulapho abazaqala ukukhuluma khona.
Umnumzana Efihle Lancube uhlaziya ezombusazwe. Sikhangele okusemaphephandabeni lamhlanje. Iphephandaba leHerald lithi kulabasolwa abamiswe emthethwandaba izolo besetheswa icala lokuntshontsha imali engange-$150,000 emzini kamnumzana Robert Mugabe lapho ababesebenza khona nyakenye. Iphephandaba leChronicle lona lithi uhulumende uzahlangana lezisebenzi zakhe njalo namuhla bekhulumisana ngodaba lweholo. Zoku isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu, kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Njani zihlobo labasakazi bonke be Studio 7, Hayi, thina siyaphila sisematopo ngapha eSlovenia. Sithwele nzima ilizwe linzima, awuphileki, sizwa siqhuqa ukuzala abantwana kungani senza icala ngoba abantwana sebe sihlupha kakhulu ngento eziyabe zifunike esikolo songani licala. Besicela ukuthi ngabe kuyangenela loba uNkulunkulu lapha kunzima, imali kayibona, abantu siyahawula sibenza nzima. Manje kakhulu ukuze siphathiseke school fees lezi lezi lama amabhuku afunakala amaningi ngayo into zangkhona zonke ke zinzima kazibambeki asazi ukuthi kanti kuyaphetha njani ngomdawini ngapha ematopu esidlovini. Ye, ngithanda ukubingelela bonke nje esiphila labo. Manje ke nami nje ngokwesaba ukuziveza imfihlo ngoba ilizwe lethu linzima nyawo.
Mina engikhulumayo ngikhalaza moyo ngizalwa eKezi Saneseni eTutuwane phansi kaSobhuku uMorgan Moyo. Engithanda ukukhuluma ngakho lapha lokukubeka sobala indlela esiphila ngayo kuzonezi insuku lokho kungene upresident wethu omutsha. Qiniso eqiniso impilo ebantwini ayisekho, impilo ebantwini ayisekho. Asazi kumbe uhulumende, asazi kumbe ngabantu abazenzelayo, kodwa yeyi siya chayi idola leli ababiza bethi bond, hayi isichayile manje asisazi lokuthi senzeni.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumela imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Siza kubalela onake konapha emsakazweni. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulabantu abazinkulungwane ezingamachomi amathathu abangaselamizi kwele Nigeria ngenxa yokulwisana okukhona phakathi kwamasotsha labahlamuki zeBoko Haram. Umkokheli wele North Korea umnumzana Kim Jong-un ubikwa esephindele elizweni lakhe ngemva kokwethekelela kwele China lapho wahlangane khona lo mongameli Xi Jinping. Uhlandla lezizalwane zaseZimbabwe ezihlala eMelika namuhla sixoxa lo nkosazana Beatrice Khumalo, yena ohlala eNew Jersey njalo ofike kuleli ngo-2015. Siqale ngokumbuza ukuthi uyibona njani impilo yeMelika.
Impilo yangapha ku-different kakhulu from ekhaya, from iway okuphilwa ngakhona lana to ukudla kwabo, iculture yabo and everything is different.
Ku-different ngendlela oyithandayo kumbe ongahambelani layo?
I would say maybe 80% angohambelani lakho and then 20% ku-right. Ngisho kanjalo because amasiko awo, ama-culture awo awalandelayo akusinto esiyijwayeleyo thina ngendlela esakhuliswa ngayo. Ubheka umuntu ubusu, not ukuthi umjaje, but the way oyabe phila ngakhona, indlela yakhona iyabe ingekho ayihlakaniphanga, indlela zakhona azilunganga.
Uyakuthola yini ukudla obukuthola ekhaya?
Kukhona but akukho kuningi. Ngiyabe ngihalela isithwala lo mbhida lenyama but kukhona lapho kuthengiswa khona. Most of the time mina ngithenga ku online manje, njengama veggies ziyatholakala easy kuma supermarket and everything, but okunye lokhu okukhanu kwezinye izinto yabo zikhanu kuzithenga online.
Impuphu iyatholakala in online, lamangqina, amathumbu.
Kutholakala impuphu. Amangqina, amangqina iyawathola kwezinye izitolo. Ungahamba esitoleni samaNdiya or even samaChina, uyakwazi ukuthola amangqina and all that stuff.
Izitolo zabantu baseMexico kalilazo yini khona ngapho, ngoba ngapha eDC kulapho esitola khona amathumbu, amangqina, ulusu, yonke inyakanyaka ongacabanga ngayo.
Ayi, shukuthi-ke kumele ngidrive-ke ngize khona ngapha eDC ngoba ngapha akulalutho olunjalo. Amashop akhona wekho diversified njengawena khona ngapha, I think. Because ngapha bakhethala mostly of ukudla lokho okwabaningi ngokwabelungu, you know, ukudla kwabo abakukhethala mostly. I-diversity yakhona ayikho that much.
Ah, kumele ubuye DC impela nizokuhambisa uye wathola amathumbu.
Okay.
Nxa sesikhangela indaba zesikolo, imisebenzi, wenzani kahle kahle?
Okwamanje ngiyi-home health aide, ngisebenza e-nursing home, ngisebenzela i-agency, ngisebenza nama-client, ama-patients, ama-seniors mostly. And then esikolo okwamanje ngenza i-web development e-Radgas University yase-New Jersey.
Kuyafundeka.
Kuyazameka. Kuyazameka.
Siyabonga lampela.
Ngiyabonga nami.
Nxa sikhangela umumo osekhaya, ungathini ngokwenzakalayo? Bathini abangane, bathini abazali nxa ukhuluma labo?
Abantu basekhaya bayakhala kakhulu. Ngilo sisi wami osekhaya ohlala lengani, kunzima kakhulu kuye ukuthi ahlanganise u-A lo-B, kunzima kakhulu. Uyasebenza yena, uyikhansela esibhedlela, but kunzima, uhlale ngokhalayo nje kuphela. But nakhona siyazibonela lathi kuma-news ukuthi isimo sakhona siminjani. Abantu bayadonsa nzima, badonsa nzima ekhaya, kunzima kakhulu. Uyazifisa ukuthi ngabe mbe abantu bonke bayasuka kumbe kutshintshe i-government, ngoba sikubona kuma-TV la kuma-news akubuhlungu kakhulu. Ubuhlungu kakhulu especially okwenzakala abantwini ezibhedlela, abantu bebulawa yimkhuhlane wokuthi beyingakwazi ukuthi i-preventeke uma kuwukuthi i-government ibilo thando lwabantu. So kunzima kakhulu ekhaya. Yikho lathi okusisileyo vele, kodwa but laba abaseleyo yibo sibazwela ubuhlungu.
Ikusasa lakho kuyini okuloyisayo? Alubana uthe waqeda izifundo zakho, uje ngokuhlala khonapha kumbe lesifiso sokubuyela ekhaya?
Angilesifiso sokubuyela ekhaya kakhulu, ukuthi ma kukuthi ilizwe lingalunga, lole mumo nje utshintshe ekhaya. Ngiyafisa ukubuyela ekhaya. Kodwa okwamanje ngoba ngisabhekane lezi fundo, I'm taking it each day as it comes, but the long term goal, ngiyafuna ukuyafika ekhaya, ngihlale straight in retire.
Ekhaya bakhona ongathanda ukubabingelela isihlobo labangani?
Yeah, bakhona. Ngithanda ukubingelela usisi wami uLungile, ngithanda ukubingelela uShane, ngithanda ukubingelela uMiguel noPrincess noBonyi. Ngiyalithanda kakhulu and ngiyalikhumbula.
Love kungunkosazana Beatrice Khumalo osakhulayo njalo isizalwane seZimbabwe esihlala eNew Jersey khonapha eMelika. Umhlangano phakathi kukamongameli weMelika uMnumzana Donald Trump awenze lenkokheli yabandla lamaDemocrats unkosikazi Nancy Pelosi loMnumzana Chuck Schumer izolo phezu kokwakhiwa komduli oyehlukanisa iMelika leMexico. Awuyanga ndawo ngoba uTrump ephume ebuthumuthumu kulomhlangano usaqalisa. ukudonselana phezu kukaTrump lamademokrasi phezu kwalumduli kubangele ukuvalwa kwezinye ingatsha zikahulumende weMelika. Sikhuluma nje ziningi izisebenzi ezingasoze zihole kusasa ngenxa yokuvalwa kukahulumende. Sixhume umnumzana Dan Moyo oyisiphathamandla sebandla le-MDCT khonapha eMelika ukuze sizwe imbono yakhe.
Okokuqala, uTrump wakhampena epremisa abantu ukuthi yena umuntu okwazi ukunegotiate ama-deals. Sokucaca ke manje ukubana ayekucabanga ukuthini kunegotiate ungathi akusamsebenzeli manje manegotiata namademokrati ngoba ukuthi yena astome out aphume umhlangano angazange akwanise ukuthi anegotiate njengomuntu wayesithi yena uyakwazi kakhulu kunegotiata kuyisimanga and kuyakhombisa ukuthi ngalesi sikhathi esikiso ungathi akasela plani ukuthi uzoyenza njani umduli lo engawutholanga ngoba okugcineni okusalayo iblame izoya kuye njengoba washo layo ekuqaleni wathi yena uzoyi-owner i-shutdown le. I think sekukuye ukuthi yena arivese ama-demands akhe ukuthi akwazi ukuthi akhulumisane kahle lama-democrat i-government ivulwe futhi.
Abantu abaningi Moyo, inkulungwane lenkulungwane abasebenzela uhulumende bathukuthele ngoba ingatsha abazisebenzelayo lokhu zivaliwe njalo abaningi babo kabaholi. Nxa sesikhangela ezombusazwe ekuvoteni lapha ubona abantu laba bezondela amademokrasi kumbe bezondela yena uTrump?
Mina ngokubona kwami bazozondela yena uTrump because oqalayo one nguye ofake idemand yokuthi ufuna i-5 billion yomduli. Okwesibili nguye oyinkokheli into yonke igcina ngaye. So yena ulayo i-option yokuthi athi uyabona uthini okay ithi ngcono ngi-negotiate lama-democracy later okwamanje ngibhekane le nkulungwane zabantu lezi abangaholiyo le misebenzi yabo evaliweyo ukwenzela ukuthi kube le nqubela phambili. Kodwa yena angathi hhayi mina angeke ngivume ukuthi ngingatholi imali le engiyifunayo then i-blame definitely izoya kuye ngoba angibona abantu bengablama ama-democrat ngoba ama-democrat akusiwa faka ama-demands la. Ama-democrat wona athe ndoda lo mduli ofunayo for i-5 billion asiboni thina ukuthi unceda ngani umduli lo. Okokuqala abantu abaningi abangena la othi uyabavalela ngomduli lo bangena straight direct through ama-ports of entry through ama-airports akusikho ukuthi bachaya i-double up bengena ngelokho njana ngokucross i-border lapho ongela mduli khona. So okokuqala wena into oyifunayo leya ngibona ukuthi ilo ncedo thina kithi sibona kuyikudlalisa imali wena uyifunela nje ukuthi ngoba into ayipromisa ibase yakho wapromisa abalandeli bakho ukuthi ufuna wakho umduli and therefore suzama ukufulfila leyo promise yakho but lakhona futhi waqamba amanga ngoba wabatshela ukuthi imali yokwakha nomduli izovela eMexico manje sihlulekile ukuyithola eMexico usuyifuna ukuthi ibhadale ngabantu abantu base-America. So ekugcineni i-blame isezandleni zakho Trump.
Ubona lwasokutheni uhulumende ingatsha ezivaliweyo lezi njengoba beqhubeka bejamelene ama-democracy layo uTrump webandla lama-Republicans?
Well ekugcineni abantu bazophakama ngoba abantu bangahlupheka for so long. Ekugcineni i-800,000 yalaba bantu bazogcina bebona ukuthi la sokumele ukuthi thina kube yithi esiphakamayo sikhankase ngale ndaba le siyoyimela uTrump. Already abanye bakhona sebesuwa because I heard ngizwe kuthiwa bafayile i-lawsuit besuwa yena uTrump. Makuwukuthi babona ungathi ama-democrati lawo a-involved ngabe phela i-lawsuit yakhona iyansho ukuthi lama-democrati. I-lawsuit specifically ithi yona Trump wena nguwe osiphazamisele umsebenzi wethu and also into le abantu abaningi baluze i-confidence ekusebenzeleni uhulumende ngoba akekho umuntu ongafuna ukusebenzela i-organization once in a while kuthiwa khona hey sesiku shutdown asaholi sibantu hey lingabuya lizosebenza kodwa ngisoze lihole. Hey, I think it will create so much instability impilweni zabantu. Abantu balezikwelede balama rent balezimoto amakhanotsi balani lani lo le muli zabo ezifuna ukufidwa. So you can only go for so long ungahole. Kuzofika isikhathi sokuthi hayi uthi enough is enough, angeke ngisakwanisa ukuthi mina lokho engilindile for umsebenzi lo. And ma ukuthi abadinga eminye imisebenzi okusalayo bazogcina befake ipressure kuhulumende ukuthi makavulwe, and uTrump uzogcina engasela choice ngoba bangaqala ukudemonstrate khona phana e-White House uzothini. Ngoba ngizwile abanye bethi i-trash le kumele ngabe i-collector i-Department of Ama-Parks le abangacollectiwe esizicollector manje ngama-various cities bathi bafuna ukuyithutha yonke bayoyidampa khona phana e-White House. So izinto ezifana lalezo at the end of the day ezizomenza agcine bona ukuthi ayisizi lento yakhe azama ukuyenza avule uhulumente. Uzogoqa umsila nje ayivule uhulumente.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo we-MDC T khonapha eMelika. Kwamnandi entatakusa Prince KB ehamba lobusiswa lo TMS besabela ke kamnandi besiqibela izindaba zekuseni. Kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abachayeli bezimoto bathukuthele ngokusilela kwamafutha epetrol ledizili okuqhubekayo elizweni. Umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa sephinde wanxusa njalo uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi avume ukukhulumisana laye balungisise ukonakala komnotho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Okwamanje kayehlukane lithone kuhle olivalelisayo ngontungamilinkomo.